UZulu weZimbabwe uthi impilo iqhubeka isiba nzima ngamandla uhulumende ekhanya enganaki abantu bakhe. Umnumzana Effort Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso emela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association uthi uZulu wamukele ngokudana okukhulu ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota.
Ukukhwela kwefuweli kuyinto engamukelekanga njalo ezakhamizini zeZimbabwe ekubathengi beZimbabwe ngokuba vele kuza kwenza ukuthi izinto zonke zikhwele njengoba ifuweli iyo ekhweza zonke izinto. Akulanto ezasalingakhwelanga, kuzalandela isinkwa, kulandela iziwiji zabantwana, kulandela ichukela, impuphu, kulandela amahlamvu, kulandele konke, kulandela i-transport. Akulanto ezasala ingakhwelanga. Ifuel izabe lokhu ikhwela ikhweze yonke into, ikhwela ikhweze yonke into, ikhwela ikhweze yonke into, isizwe singene phakathi kosizwe. Uhulumende kathatha izinyathelo zokulungisa le nto le, ingakahluphi, ingakabi banzi, ihlupha abantu ngendlela eyisimangaliso. Akwamukelekanga ke lokho okwenzakalayo. Kuyabonisa ukuthi isimo somkhonomi kasimanga kahle, sidinga ukuthi silungiswe masinyane.
Omunye usomabhizimusi othengisa amafutha ezimota, umnumzana Ndaba Nyoni, uthi bahamba ngomumo welizwe. Ababathengiselayo bakhwezile ngakho labo benza okufanayo.
Njengamagaraji akula nto esingayenza. Ifuweli bangakhala bethi khwelile lathi siyawota phela. La esiyithatha khona sithatha lathi khwelile cause angeke siyithathe idura ngaleso zoyichiphisa ngamsebe singasayenza ibhizinis. Ukuze ibhizinis ihambe lathi ngeke sithole iprofit ukwenze siwote futhi kusasa. Yibhizinis. So lathi sihamba nge-situation ekhona. Amasupply akhwezile lathi siyakhwezile.
Umnumzana Carlton Zulu, umtshayeli womtshova kobulawayo, uthi lokhu kuyabalimaza ngoba bengenelisi ukukhweza imbadalo yokugada bona besanda kuyikhweza.
Thina njengabatshayeli bemtshova lapha ukukhwela kwefuel kusilimazile kakhulu. Umtshova singakhweza siye ku-$2 singaze sikhweze siye ku-$2.50 abantu ngeke begade cause amabhasi wonke yi-50 cents. So ukukhwela kwefuel lokhu kuyasilimaza kakhulu, akusasebenzeki. Kwazi ukuze sisebenze which means umthovo kasemele ube $3.50 and by which akula umuntu ongayikwanisa le mali. Abanye abantu bagada every day, abanye babefunga ukugada 3 times a day umthovo njengabantwana besikolo. Akwenzi ukuthi begada amabhasi cause babezaphuza ukuthi befike esikolo. Lathi sesingena choice ukuthi sihlale sikhona apha ku-$2 kuyakuzifosa sibili sigcine sesiyikhweza. So hayi kunzima.
Unkosikazi Sihle Dlodlo ongumzali uthi yena uhulumende akangenele ekulungiseni umumo osukhona elizweni.
Silowudana okukhulu kakhulu ngomumo lo osukhona eZimbabwe. Kumele sithwale abantwana siba sesikolo sihambe siyebathatha lathi sihambe emsebenzini. Kuba nzima kakhulu ngoba khathesi intengo zezinto ziyala zilokhu ziqansa. Khathesi ukuthi abantwana siyabahambisa sibathini esikolo asikwazi. Ngakho besiqotha uhulumende angenele ekwehliseni amafutha ezimoto. La ngaze bethi ufake amabhasi ekhiwe khona laphana ayivumi. Kuba inconvenience kakhulu kithi sabe sigijimisa isikhathi esiye emsebenzini omele samsele abantwana. So besicela ukuthi bayithi uhulumende angenele kulokho.
Umumo wokukhuphulwa kwentengo yamafutha ezimota kaningi ningi eZimbabwe usudanise abantu bonke elizweni besithi abasakwazi ukuthi umnyaka lapho ozaphela khona bayabe sebekusiphi isimo. Bathi inhlupho ababhekane lazo zingani zenziwa ngabomo ngoba ukukhwezwa kwentengo yamafutha kuyikho okudala ukuthi intengo yento yonke ikhwele ezitolo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.